sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 19 kuNhlolanja 2017 musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi selibhidlikelwe izakhiwo, izilimo kanye lempahla ezichiyeneyo ngenxa yokuna kwezulu lesikhukhula elibangelwa ngumoya we-cyclone Dineo. Ibandla lezanu PF lithi asasemaphethelweni amalungiselelo okuthakazelela ilanga lokuzalwa kwaMongameli Mugabe ele 21st February movement eMatopo lanxa abanye belensolo ngaleli dili.
Asiyi kubirthday celebration nje, i-movement siyacupha ulwazi engithini engubaba paradigm. Njengolutsha obethi ufundile ubaba Mugabe yikuthi wona mana uqonde ngezikhathi zonke, ume eqinisweni ngezikhathi zonke.
Iningi lilokhu lisola amazwi kankosikazi Grace Mugabe akhomba ukuthi umkakhe umongameli Robert Mugabe uzancintisa kukhetho oluzayo kumbe abuse lanxa eseyisidumbu.
Umama ongelandaba lesizalwane seZimbabwe kawusoze ukhulume ngokubusa kukaMugabe sefile, ngoba sikhuluma kathesi uye kuleka ukubusa ngishephila. Mayeza khuluma ngokuthi angasibusa efile, yikwehluleka ekukhulumeni njengabantu elalelwe yisizwe sonke.
Sizakuzwa eziphathelane labatsha kanye lezokholo kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Iningi lithi selibhidlikelwe izakhiwo, izilimo kanye lempahla ezichiyeneyo ngenxa yokuna kwezulu lesikhukhula elibangelwa ngumoya we-cyclone Dineo. Ugatsha olubona ngezomkhathi elizweni olweZimbabwe Meteorological Services luthi izulu le-cyclone le selifikile elizweni lanxa lingaselalaka olukhulu njengalapho lisavelela eMozambique. Izigaba ezikhangelelwe ukutoda kakhulu ngenxa yaleli zulu zigoqela iMaswingo, iMidlands, iMathabeleland North leSouth, koBulawayo kanye leNyamandlovu. Iningi labantwana abavela kulezi izigaba babikwa bengasayi lezikolo njengoba imifula, ugwayi, ububi, uChangani, loMbembesi bengachapheki. Ibandla lezanu PF lithi asasemaphethelweni amalungiselelo okuthakazelela ilanga lokuzalwa kukaMongameli Robert Mugabe ele 21st February movement eMatopo kuyona le iviki. Lokhu kwenzakala iningi lisithi akulunganga ukuthi kube le dili kulindawo ngoba iseduze leBhalakwe lapho kubikwa kwaphoselwa khona abantu ngesikhathi seground, ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Ukucubungu lalolu daba sixoxele umnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima kanye lezamasiko, esiqale ngokumbuza umbono wakhe ngokuthi ibandla lezanu PF lidinga inkomo kanye lemali emphakathini ukuze liqhube leli dili.
Kanti njalo zona inkomo zifile phelizulu lingakani, ngubani ongakhupha inkomo yakhe esibayeni akuyakwenza idili? Abantwana bebulawa yindlala, kufuneka izikulu fees, kufuneka ukuthi abantu balime. Owezidili angena esibayeni sakhe ahlabe ezakhe inkomo, athutheke leyo nyama abantu bayezidlela. Lapha kithi eMandebeleni inkomo yimpilo yomuntu, khayiphonga ukuthi lahlwa nje mahlayana. Abantu zabalindeleza iinkomo zabo, bagcinela iinkomo zabo zokwezilutshane zasalayo ezinye zibulawa yindlala.
Nxa kuyukuthi baqophe labo abavele bele mhlambi emkhulu kumbe abafuna ukunikela ngenhliziyo zabo ke.
Izolo lokhu bebesithi amakhansela kababuyele emawadini abo khonaba eGwanda umuntu ngomuntu akube idola uyithatha abidola yomuntu vele idola yakho laba bafuna ukunikela ngoba nengxenye ngabe ibandla lakhona kumbe izihlobo zakhe nomnini idili lo ngaba akwenze ngasesele ngaba ikele ukukhwela phezwentaba besikela izinto ezingelani lomphakathi.
Yes, sizwile isiphathamandla sebandla leZANU PF omela eMatopo umnumzane Vakhanye esithi abantu ababanjwa ngamandla
akula zaqiniso lomlimi lwenyoka lolo olumbaxambile ubuye wathi yena ngemva kokuthola ukuzwakala engathi ngumuthi wendoda wathi abantu kabakhumbule abalamapulazi ukuthi la mapulazi avela ngathi andiwethusela abantu khona lokho anti kuyabe sekufana lokuthi sokuthiwa abantu sebeluma isandla esibasizayo angaze agcigciza esethuthela abantu engathi ukhuluma into enhle kuvele yena khanye lowo labafowabo ngabayisusi into le madojeni ngoba imadojeni isesele ndaba ebhibhidlayo ebhalagwe isemadojeni lanxa betshintshile sebesesodoma labo kuthiwa usesodoma kona yilokhu iyimadojeni ngabe into liyenzelwe anti vele idili omuntu lenzelwe emzini wakhe hayi khona libe lithutha amadokodo lisiyalelane
imat sawuti yonke akumelanga idile libe khonapho
nxa bona labo okuthi yiba bakwenza babuye bazibuye bazodansa basine endaweni yona leyo hayi kakulunganga kakukhwabitheki kuyenyanyeka abantu bezwa ubuhlungu kakhulu abazathi nxa bedlula besiya khona lo kumaphitha khona ebhalakwe babone nanzi izimota zabantu abanye abokuza bayagida bavula amawayibethi wavulele phezulu kuvusa amanxeba izolo imatopo ayiyekelwe lezinye izindawo okulele khona abantu ababulawa ngumbhuqazwe kuze kulungiswe lolu daba.
Lo umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezokulima kanye lamasiko sixoxelaye eseGwanda. Silokhu sikudaba olufanayo sixoxela umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le Central Committee yebandla leZANU PF njalo emela iphelandaba mpophoma edale lePhalamende yena othi ungomunye wabahambayo kuleli dili njalo unikezile izipho zama donations okuqhuba umsebenzi lanxa engasoze azithi bhadla emphakathini.
Nxa sisiya ngale abantu kabazwisise ukubana asiyi ku-birthday celebration nje yi-movement siyacupha ulwazi engithini engubaba u-RG Mgabe njengolutsha esesiwufundile ubaba uMgabe yikuthi bona mana uqonde ngezikhathi zonke ume eqinisweni ngezikhathi zonke ungabi nguthathayose uthathekile imota yamabhimu inkathi zonke sihamba sisiya kuma-movements lawana sesifunde okuningi ngempilo langembali ekababa wethu uRG Mgabe.
Lina inkokheli yabandla leZANU PF kakhulu esemathebeleland lizwa njani nxa abanye benu kuzigaba ezifanayo bevusa udaba lwegugu rawundi lokuthi indawo liyana kwabulawelwa abantu akulikhathazi?
Sakuthola khona oko nami nginje nginazo izihlobo ezahuquzwa zabulawa indaba yegugu rawundi sibili ngiyazibuza mna yini kanti abanye bethu kusuka kuthini imatopo namhlanje nxa isithi iyaziwa ayaziwa ngoba ngenkosi yethu mzikazi olele khaphana futhi iyaziwa ngosisi John Rhodes abantwana bezikolo nxa beshiya khaphana bafika beshiya ku-World View khaphana engcwabeni kasisi John Rhodes kodwa akula muntu wakithi osekwakhala ngakho khonaaa kodwa namhlanje upresident u-RG Mgabe ongumuntu omnyama njengathi singaxolela ikhiwa sehlule ukuxolela owethu umuntu omnyama sibe ngabantu bani
kodwa abanye bengathi yena kakaxolisi.
Mina ngokubona kwami I think waxolisa ngiyakhumbula abaningi bayakwazi ukuthi kunomusho lwana okhumaa it was a moment of madness owade sokuseleke ukuthi khona ingatsha zikahulumende ezazifakwe phakathi ubana zilungise into lezi zilungise kuhle ukubana abantu bakhumisane imlota but i-unfortunate thing yikuthi thina sivumela ukuthi ama-politicians abavela especially esandleni sakhona le emashoneni babuye lapha bezosebenzisa into egugrawundi ukuthi bavule amanxeba ethu lapho sikuthathe sibili sitshaye izandla usangiraya ngabe uyikhuluma ngakho umanjulu kade ezilayi sebuya ukhuluma ngakho kodwa yena wayevele ekhonakuzanu jongwe yangkona not even zanu pf zanu pf anti sokubambane izaphu lezanu jongwe lapho wayekhona kujonge yankona eyiyo esezinto zona leziyana kodwa namhlanje usekuya lapha kobulawelo zokukhuluma ngakho sesitshaye izandla sesiqakeza sesibona ngantu asokumangalisa hhayi thina sodwa kumele sihlale phansi sibe sesibiza uhulumende abuyeke ngogatshala ke olwenational healing and reconciliation. Kube yinto yangakithi eyangapha ezayenza ukuthi thina sibe le healing yangkhona, sibe lolo ukuxolela kwangkhona, lolo ukompasento kwangkhona, kuphuma kithi, akukho kuye lo muntu okuzayo. Lapho ngiyala le.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le Central Committee kubandla le ZANU PF, njalo emela iphelandaba Mpophoma edale le parliamente. Sixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo namuhla ngixoxa lelunga lebandla leMDCT umnumzana Mthokozisi Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga mntungameli.
Sibone unkosikazi Grace Mgabe ekhuluma amazwi ngolwesihlanu lapha emhlanganweni wakhe sithi lanxa uMgabe engaze efe kungakenziwa ukhetho, uZulu kumele avotele isidumbu sakhe kuphela ngoba nguye yedwa umuntu olekhono lokukhokhela ilizwe leZimbabwe. Uthini ngalawo mazwi?
Ngendlela uGrace akhuluma ngayo kuyangitshengisela ukuthi ngumama ongelandaba lesizalwane seZimbabwe. Kawusoze ukhulume ngokubusa kukaMgabe sefile, ngoba sikhuluma kathesi mntungameli, uMgabe ngumuntu ofileyo, is a moving dead body. Uyehluleka ukubusa ngisho ephila. Mayeza khuluma ngokuthi angasibusa efile. Lokhana ngibona ngani ngokunye kokwehluleka njengomama ongumama womfazi ka president, ikwehluleka ekukhulumeni njengabantu elalelwe yisizwe sonke. Ngibona ngani kuyikwehluleka lokhana futhi kusivezela sobala ukuthi ZANU PF siyehlulekile ukukhokhela ilizwe leli.
Yena unkosikazi Mgabe ngokubona kwakho uyasifuna yini isikhundla sokuba ngumongameli? Alubana uMgabe ethe watshona kumbe wasuka.
Kuyacaca njalo kusegcekeni kusobala ukuthi ukhangelele layo kuleso sikhundla ukuthi noma uMgabe angathi kumbe angathi sechiya kumbe ngathi usefile, ukhangelele layo ukuthi abe kulowo mjaho waleso sikhundla. Ngikubona ukwenza kwakhe, kodwa endi efuna nje kuyisibusiso esisuka kuye uMgabe. Yikumbona emvumeli ukuthi kaqalise futhi ukuthi abhode akhulume labantu ehambe senza amarana njengalawo. Ngibona ngani kusuka futhi kuyisibusiso, uMgabe is blessing that, uyakubusisa.
Kodwa amaganyane wonke lawa amanye esiwabona edlephana kubandla leZANU PF ubona emvumela yini?
Kabangeke bavume, kodwa ngamanda uMgabe alawo kuZANU PF ngibabona, and ngibone ngani mntungameli ukuqala kwakhe khona lokho okokubhoda, ngibona ngani kulelinye iganyana asefuna ukuthi aliqume kumbe bese siba nomsila asezama ukuthi aligume. Ngoba uyakhumbula ekuqaleni lapho kuqala ukuthi athakhe uMjuru waqalisa ngamaranakha nalawo okuhlangana nabantu, ngibone ngani ezinkulumeni zakho kukhona okunye akade ungakudobha okunanzelela ukuthi kathesa ukhangela ukuthi iganyana elingum nangakwa usefuna ukuthi keke bedile lalo. Ngibona ngani ukubhoda kwakhe ngokunye kokuthi usefuna ukuthi iganyana lingumnangakwa kumbe lingakunywa kumbe lingaphithwa amanye amandla. Ngibona ngani khona lokhu kuya kusona lesi sigaba.
Isikhangele ipolitiki zamabandla aphikisayo, abaningi bayavumelana ukubana kulesidingo somanyano ngaphambilini kokhetho. Ubona uphumelela nalo manyano?
Kulento ezinye engizinanzeleleyo phakathi komanyano lolu, kulezinye izinto ngikhangelele mina ngokubona kwami bekufanele ukuthi amabandla aphikisanayo abambane, kodwa kulezinye izinto khona laphana kusakhulunywa ngokubanjwana okumele zinanzelelwe. Ngokubona kwami kathesi sikhangelele ukuthi ngakho uyakhulunywa ngokubambana kwamabandla aphikisanayo, kodwa sokusiba lesivunguvungu esivukayo kubandla lika Joyce Mjuru. Ngibone ngani khona lokhana kwenza ukuthi ingqubela phambili yokukhuluma ngokumanyana kume kodwa kuyinto ekhangelela ukuthi kathesi ngoJuni kube yinto esiphume yaba yinto elefinalization ukuthi sokusiya yenzwana. Ngibona umjuru esima ekuxoxisaneni labanye amabandla elungisa imesi elungisa umonakalo phakathi kwebandla lakhe. Ngenye into enginanzeleleyo engayenza ukuthi ngiqine ngingani ngiyadawutha ukuthi umanyano lolu lungaphumelela. Ngibe senanzelela ukuthi sikhangela ngendaba yomanyano kulezinye izinto mtungamili okumele sizikhangele. Sikhangela ukuthi kule ndawo ezinjengemathebeleleni. Imathebelelendi yindawo ebuswa libandla liphikisayo. Ngibone ngani uma sisakhuluma ngendaba yomanyano le kuyamele sifike esigabeni sokuthi sithi thina emathebeleleni asingeke sikhulume ngomanyano lamabandla aphikisanayo. Sinendawo ezinjengemashonalendi lapho iZANU PF ebambe khona. Ngibone ngani laphana yikho esingabambana khona. Ngibone ngani le ndabeni yomanyano kumele sifike futhi esigabeni sokuthi ngubani olamandla ngapi.
Hayi, ibe kukuhle ukuba lawe kuhlelo omthoko. Siyabonga kakhulu.
Sibongile
mntu ngamele ngoku. Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lelunga lebandla leMDCT umnumzana Mthokozisi Ncube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili. Leba laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ye lingalithola njani ke mahlabezelo khona ngapho ke elikhona mina lapha ke eWashington DC ngiyaphila sibili. Ye ngilenyanga enkulu lapha ke uDavid Mkhabenyana Ngwenya okhona ngale ke okubulawayo. Uhlelo lethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Yebo Dube, hayi ngiyabonga.
Ye kunjani khona ngapho kobulawayo?
Hayi ngapho kobulawayo kulungile, sibona lolizulu kuphela.
Ye lamhla sibili sikhulume ngalo izulu ukuthi sibili izulu elingaka waligcina nini?
Izulu elingaka ngayigcina kudala ngisasengumfana kodwa ngikubona ukuthi leli lilokukhuluma leli.
Likhulumani?
Ye, angithi singathi thina inkosi olobhengulwa walwa ngomkhonto walwa ngezulu wanyamalala. Yikho khathesi sibona kuyukuthi inkosi njengoba isikhona isisiza ngakho khona lokhu iyanyamalala ngakho.
Ye, singacaca khonapho sithini baba Ngwenya? Akucace kancane.
Ye, yikho kutsho ukuthi ngalindlela izinto ezimbi zonke ziyageseka, ilizwe liyalunga, izihlahla ezikade zacatsha zizamila, zihlume butsha, namachaphozi azavuka ngendlela elina ngayo.
Ye,
umhlaba uzaba musha njalo.
Ye, singathi okunakanele ukuthi sibili kungamila khonapho kuzihlahla ezalahlekayo. Ngasikhangela izihlahla zokwelapha zingabe ziziningi kangakanani?
Izihlahla zokwelapha into eziqothuluzayo ngumlilo. Umlilo ukuthi kuthi yoqothuluza izihlahla zokwelapha ngoba ezinye zitsha kuze kutshe le mpande zingabe zisamila. Kodwa kwazona ezo ezintsha ezizamila abantu zizabasiza. Ngoba ukwelapha kutsho ukuthi welapha ngezihlahla ezivele zikhona ezivelayo. Ngokusikhangela kwakho isihlahla kuyakutshela ukuthi lesi sihlahla kwelapha lokhu, lesi sihlahla selapha lokhu. Yikho ngokuvela kwazo kuzavela lokuthi zinganceda njani abantu.
Singathi-ke nxa seziyahluma-ke lezo zihlahla kumbe ngithi seziyamila, kambe ziyamila khonapho-ke ube suboniswa njani ukuthi hhayi izulu linile sibili nasi sihlahla babangwena?
Nxa umuntu evele eselapha ungena iganga awudingi ukutshelwa ukuthi isihlahla lesi selapha lokhu, utshelwa ngumoya ongaphakathi kwakho ukuthi thatha lokhu, thatha lokhu, thatha lokhu.
So ubona zani umoya lo uzabuya futhi khonapho?
Umoya uvele uhlezi ukhona nxa izihlahla sezikhona ungena igusu kuyakutshenisa. Loba ungayisikho kini ufika kwelinye ilizwe uyafika ukhangela izihlahla uzakuzwa izihlahla ezelaphayo ukuthi thatha lesi, thatha lesi, gebha lokhu, gebha lokhu. Nxa usuhlangana labantu bakuleyo ndawo uthi awu ngigebhe izihlahla lezi nizisebenzisa njani uzafika ukuthi bazangena kuyona leyo indlela oyelapha ngayo lawe. Ngoba ungakhangela nxa sisuka lapha usiya emazweni, uzafika ukuthi indlela abasebenzisa ngayo umsusu eHarare, indlela esebenzisa ngayo umsusu lapha, indlela abasebenzisa ngayo umsusu eZambia, indlela abasebenzisa ngayo umsusu eSwazini. Kutsho ukuthi into yonke nje iyahambelana emasikweni lemadlozini.
Ye, siyakuzwa kakhulu kodwa isikhathi sethu hayi sesihambile kakhulu. So-ke singathi umdali kumele abongwe njani ngezulu lonke leli lalokho kuyakwenzakala ukuthi izihlahla ziyahluma kumbe ngithi ziyamila kutsha.
Umdali kufanele abongwe ngendlela eyayizolo engathi mina abantu abahambise izilimo zabo kuyeqhinswa khona le enjelele mhla ka-2 kuyabe kuqhinswa abantu abahambise khonale emasikweni.
Hayi ke siyabonga kakhulu ukuthi sibe lawe-ke lamhlanje ubaba Ngwenya.
Hayi mbongile.
Lo-ke zulu kandaba kade kungumnumzana uDavid Mkhabenyana Ngwenya. Inyanga enkulu ikhona ngale-ke koBulawayo. Ngilethemba lokuthi siyahlangana sengomaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oluvalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Sing. Homeless, homeless, moonlight speaking one of me.
Siyabonga Gibbs. Sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esipha uhlelo oluphathelane lezokholo.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda mfundisi ngiyakwamukela kuhlelo
lami ngiyabonga ngiyamukela labala lezi uhlelo lwethu lwanamhlanje
uphetheni lamhlanje
namhlanje ngifuna sikhangele indaba yemali ngiyakwazi le indaba elethu ukuthi abantu abaningi bathi mina ngisayi echurchi ngenxa yokuthi imali yami iyadliwa ngakhona ngalichurchi kuba zenkulumo eziningi nxa kumayelane kukhulunywa ngemali ukukhipha kwethumi ukukhipha iminikelo ikakhulu kuyabalwa ivesi lechapter lenza ibala lepho kuleli abaningi bajayele ukubala ngizabala lami uMalakhayi ichapter ka-3:10 uthi yena lethani konke okwethumi endlini yami ukuze kube lokudla endlini yami njalo nibonani liphuthume libone ukuthi kumbe mina inkosi yamakhosi angisoze ngivule na ifastela lezulwini ngithululele phandle izibusiso ezokuthi awusozi uthole indawo yokuthi uzibeke zonke zikwane lapha mbale kuMalakhayi chapter ka-3:10 okokuqala njengoba ngikhulumile ukuthi nxa kufika endabeni yemali abantu abaningi bajayele ukulandelela lo mbhalo ethi lingabi izigqili zemali lingathandi imali kakhulu livelebe isigqili semali kodwa laphana sasinanzelela ukuthi uNkulunkulu wayengatsho ukuthi lingabi le mali kodwa wayesithi ukuthi lingabi izigqili zemali ngakho lapha into yokuqala kumele sikhayele ukuthi uNkulunkulu wasinika umlayo wokupha uMalakhayi chapter ka-3:10 yani ngiyibalile uthi yena lethani okwethumi endlini yami so kokuqala kusho ukuthi uNkulunkulu wabeka engingathi khona indlela yokuthi wabeka inani alikhangelele ukuthi umuntu alethe okwethumi okwethumi kithi kungabe ulethe okwethumi ngokwemfuyo zakho ungalethe okwethumi kulokho okulime emasimini ungalethe okwethumi kumholo wakho kutho ukuthi kumele uhambise lapho okhonza khona yilela lo umuntu ehlala lapha ezimbabweni yakhola ukuthi ule bandla laphaya yilo khona so ibandla lapho yakhona yikho lapho ethatha khona okwethumi kwakho ukusa khonakala awusoze ukuthatha ukuse kwezinye indawo kumbe sithi kumbe kulo mfundisi otshumayela kakhulu emthandayo ongase umfundisi wakho ukuse uthathe okwethumi ukusa khonakala uyakuphambanisile kumele uthathe okwethumi ukuze lapho kulo mfundisi wakho khona ngenxa yokuthi yikho lapho odla khona yikho lapho othola khona umuntu okunika ukudla kukamoya okwesibili njalo ngiyananzelela ukuthi laphana uNkulunkulu uthi letha endlini yami kutho ukuthi laphana ukhangelele ukuthi uwona umuzi kaNkulunkulu singathi amabandla alezidingo eziningi kulo mfundisi yake ekhonapho onguye osebenza ukukhangela ethandazela abantu ishumayela abantu kumele ukuthi okwechumbe kancwa kuletha yiko okusetshenziswa ukuthi kugcine umfundisi lokuthi kusentshenziswe kwezisikhathi abanye bathi hayi yonke ayiphiwe umfundisi kwezisikhathi sokuhamba ngokuthi ibandla linalikulungisa njani kuyabe kunjalo kuyisikhathi sokuthi ingxa ibandla lilezinye futhi izidingo nxa umfundisi sephiwe lokhu ake kuphiwe izidingo ezinye ezikhona phakathi kwebandla sokusetshenziswa lokhu yanokwechumbe ukuthi zenze njalo nganazelela ukuthi njalo kuqakathekile ukuthi lathi thina abantu abangabafundisi kumbe ngathi amakomiti abekhangele lokho bethole indlela yokuthi kube mgcebo ukuthi kungene imali engakanani isetshenziswa njani wonke umuntu abekwazi khonoko. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi iyanceda ukuthi abantu bebona ukuthi amabandla ngapho ngukuthatha imali zabantu ezisebenzise kuphela. UNkulunkulu ukhuluma ngezibusiso ezibuyayo nxa ubhadala kumbe ukhipha okwechumi.
Akuyigqibe mfundisi.
Izayigqiba ngokuthi qakathekile ukuthi namhlanje sithandazele ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi izulu belisina abanye bayagula abanye bezimkhuhlane njalo-ke abanye baqalise izikolo eziphezulu imfundela ezikolo eziphezulu abantwana besikolo ngakho sukubadandazela sibabeke ezandleni zikankulunkulu. Siyathandaza baba sithandazela abalaleli bethu kulaba abagulayo kulabanye abakhathazwa izinto eziningi siyathandaza ukuba baphilise njalo ususe yonke imithwalo engabi khona ngegama likajesu kristu amen.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo lwezokholo. Gapheli umoya umdlali wokugijima usamkeliso umoyo yena oqhubekela phambili ebonisa izithende abadlali abancane khatshana kulaye. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usamkeliso umoyo yena oleminyaka engamashumi amane lantathu yokuzalwa uphutshe esendaweni yesine kumjaho wesine Women's 10 km race obuyingxenye yomncintiswano we-National Cross Country Championships equtshelwe edolobheni lakobulawayo ngempela viki yedluleyo. Umjaho wesine Women's 10 km ungenwe ngabadlali abalitshumi lathobamnembili njalo onqobileyo nguRudo Monderwa. Kundawo yesibili kube lo Patience Murowe kuthi uBetha Chikanga uphutshe esendaweni yesithathu. Bobathathu abadlali abaqede phambi kamoya bebemele isigaba seHarare kuthi umoya yena obeliqembu elizimele lodwa. UMonderwa uzelwe ngomnyaka 1995 okutsho ukuba kule minyaka engamashumi amabili lanye phakathi kwakhe lo moyo njalo bebembalwa abadlali abazalwa ngomnyaka 1997 abaqede ngemva kukamoyo loba nje bachiya ngeminyaka engamashumi amabili lantathu. Umoyo oqale ukuncintisa evelese le minyaka engamashumi amabili lanye uthi ukuziphatha yikho okumenza yale lokhu ebonisa izithende abantwana abancane angabazala.
Into engapho ngukuthi imfihlo yidisipline babe ngabantwana abatshelekayo. I-training ivele ibuhlungu. I know yikho ababe bengakufuni kodwa bengahlala betraina every now and then lokungahambahambi because ukuhamba khona kwana uyabedinyiwani.
Onqobe kumjaho we-senior men's 10 km race ngu-Wellington Varevi owaseHarare kuthi oqede kundawo yesibili nguKenesius Nyamutsita kwathi oqede kundawo yesithathu nguMoses Takarinju ikanti oqede esendaweni yesine nguJacob Mugomeri. Bobane laba badlali baza kuba ingxenye yeqembu elizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-World Cross Country Championships oza kuqhutshelwa elizweni le-Uganda. UVarevi utshele intatheli zindaba ukuba ule themba lokuqhuba kuhle kwimidlalo yezwe zomhlaba le ngoba indawo ye-Hillside ibilungele imidlalo ye-cross country.
Amdlalo right kakhulu ethi ama-challenges amaningi esikhangelele ukuthi sifisayo indawo ye-cross country simatholile la. So ngiyabonga iBabu wazamile ulungisa i-cross country yethu kuhle buhle. So ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu usinika amandla.
Kucele labesifazane uMonderwa nguye oza kuba ingxenye yeqembu elimela ilizwe leZimbabwe ndawonye loThathenda Ndlovu wakobulawayo yena onqobe kumjaho we-Junior Women's 6 km race. Kucele le-Junior Women's 8 km race kunqobe uTanaka Hove weManyikaland wathi endaweni yesibili bekulodumo Mkhwananzi wakobulawayo. Bobabili uHove lo Mkhwananzi baza kuba ingxenye yeqembu lesizwe eliza kuyancindisa kwele Uganda. Ngimi le-Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanje. Hayi isikhathi savume kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.